Okukhathaza kakhulu kakhulu ngodaba lamaspice ukuthi-ke uzathutha ukuthi ama-ministers ezanu ayazama ukuthi athole indlela yokuthi akubeke engani yinto engakuhlungu eyenzakala ebantwini bezimbabwe. Kodwa-ke okusalayo ukuthi amapolisa bazwisa ubuhlungu abantu bezimbabwe. Bebazwisa ubuhlungu hathi kuphela ubuhlungu, babazwisa ubuhlungu bebulala abantu bezimbabwe. Kambe yena hulumende bani? Lanxa kuthiwa khona amapolisa abe edinga izigebenga, kambe izigebenga zidingwa ngokuthi khona kudingwa ezimoteni lapha kujikela izipayisi kangikhona. Ungakhangela uhulumende uvele useswele, seswele lapha angabamba khona. Ayisiyo la maspayisi kuphela. Uhulumende sedinga imali emgwaqweni, kuthiwa amapolisa nxa benikwa amathageti okuthi khona namhla nxa liphenduke enkambeni kufanele bebe le 2000. Amapolisa enza ubudlwangudlwangu nje ngoba abe egolonjwa yibo bonabo ababusayo.
Kodwa amapolisa wona athi ukusebenzisa ama-spikes lokhu yindlela yokuzivikela ngoba abatshayeli belomkhuba wokutshayisa amapolisa athi ngomnyaka ophelileyo kufa amapolisa amaningi edlula amatshumi amathathu egcotshwa nabatshayeli bebalekela ama-roadblocks.
Ntunga, ngesilungu khonokho okukhulunywa ngamapolisa kuthiwa khona yinto embi. Abantwana bathi it's nonsense.